Lesi sixwayiso sikaMgabe size ngemva kokuba ontanga ebandleni le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Morgan Tsvangirai besungule umkhankaso wokukhuthazana ukutshengisela ilizwe lonke besola umbuso weZANU-PF bethi usuphazamise isimo somnotho. Wengeze ethi abalondoloza ukuthula lezemithetho elizweni ngabayikubukela nje ontanga laba betshengisela kodwa ezajeziswa kanzima wonke ozaphatheka.
We shall never tolerate acts of violence.
Umongameli Mgabe oselendumela kundaba zokusola indaba eziphathelene lezezitabane ubethukuthele ngesikhathi ekhuluma phezu kokwenza kwabamazwe akumanyano wamazwe e-Europe, European Union, athi babamba ngamandla abanye ohulumende ukuba babeke umthetho ovumela ukuba khona kwezitabane kiwo. Wengeze ethi abameli balamazwe eZimbabwe bangaziwa ukuba bayizitabane loba bangabonakala bekhankasela ilungelo lazo bazaxotshwa elizweni kungela kuthikaza.
We did not fight for this Zimbabwe so it can be homosexual territory. No, we will never have that here. And if there are any diplomats who will talk of homosexuality, just tell me. We'll kick them out of the country without any excuse.
Kodwa uZulu okhulumisane le-Studio 7 utshengise imibono ehlukeneyo phezu kwale nkulumo kaMgabe ngesikhathi semkhosini wokunaza usuku lapho ilizwe lathola uzibuse mhla zilitshumi lasitshiyagalombili kunyanga kamabasa ngomnyaka ka-1980 ngemva kokulwisana labelungu ababebusa ngaleso sikhathi. UMnumzana Chenesani Ntungagwa ungomunye wabaphatheke kundaba zokucubungula enhlanganisweni ye-Revolutionary Institute of Zimbabwe kukhangelwa iqiniso eligcweleyo phezu kwembali kundaba zombangazwe elizweni. UNtungagwa uthi inzima linkulumo kamongameli njalo ingelula ephezu kokujeziswa kwalabo abafisa ukuphatheka ekutshengiseleni okukhankaselwa ngabontanga ebandleni le-MDCT.
Sokuyikubambana izintamo kusiya phambili. Esikhathini esiningi ma abantu sebetshengisela sokulodlakela. Khona ukutshengisela kwakhona vele ukuthi abantu babelolaka, abantu babekhonona bekhalakhala. Babelakho lokho ababe besithi hayi bekuhluthune bekukhuphe egcekeni bungabahluphi. Indaba enjalo kayilula. Lakho futhi khonapho ma singakhangela laba abezomthetho, laba bakahulumende, ma kungacelwa imvumo laba besithi bafuna ukutshengisela. Uhulumende ulamandla okukhangela ukuthi isicelo lesimi njani. Ulamandla njalo ukuthi eyale kumbeni ethi hayi akuvumi lokho.
Inkulumo kaMgabe ephezu kwenyathelo angalithatha nxa bethe bazakala abameli bakwamanye amazwe aweEurope ukuba baphatheka kundaba zemikhankaso yokulwela ilungelo lezitabane ethembisa ukubathathela amanyathelo alukhuni, uNtungagwa uthi iyakuveza sobala ukuba kungayisiyo ndaba kuphela ehluphayo nxa kukhangelwa ubudlelwano phakathi kweleZimbabwe lamazwe awenhlanganiso ye-EU le ethi kukhona ukucatshileyo uZulu wakuleli angakuzwisisiyo.
Njalo icele esenza ukuthi umuntu wonke weZimbabwe ethande ukuba kwazi. Antsho siyabona kathesi ilizwe leli kathesi selikhuthaza ukuthandaza, selikhuthaza ukuthi abantu siye enkonzweni. Enkonzweni ngale mali ifika indaba yezitabane akula muntu ozayikhuthaza. Ngapha lingakhangela umntaka President Mgabe betshata. Kutsho ukuthi ilizwe mali kukhangela ngezinye indlela. Sesisiya ekulondolozweni beni singathi amasiko alondoloza imoli. Omunye umuntu engatsho njalo. Ubudlelwano beZimbabwe lamazwe aweEurope bebuvele bungasamanga kuhle, yikho lapho esikhona ngalesi sikhathi.
Emkhosini wokunanza usuku lapho ilizwe lathola uzibuse, uMgabe uthi ngokwakuqala ngemva kokhetho alunqobayo lwamhla ka-31 Ntulikazi nyakenye, lapho atshele uZulu munye ukuba uhulumende wakhe uza kusebenza nzima ukuletha inguquko kwezomnotho kulandelwa iziqondiso zeZim Asset batholiswe usizo abamankampani ukuvuselela ezokulungiswa kwempahla. Kodwa waphinde waqonqosela ukubuyiselwa kwezikwelede lapho bethe bancediswa. Wathi uhulumende wakhe uzimisele njalo ukuluqeda udubo lokusabalala kwegciwane kanye lengculaza, lapho athe sekudinga uZulu laye ukuba azinakekele kundlela aphila ngayo alondoloze impilakahle yakhe yasemacansini. Wakhuthaza njalo ukulondolozwa kwamahlathi lapho uMgabe athe kubangela ukuba khona kwenkangala. Waqonqosela labalimi abalima igwayi ukuba behlukane lomkhuba wokube lokho begamula izihlahla mahlayana ngoba bedinga inkuni zokomisa lelo gwayi. Abalimi laba bakhuthazwa ukuba babosebenzisa amalahla atholakala ewange njengalokho bekusenziwa ngabamhlophe ngoba abanganelisi ukwenza lokho, uMgabe uthi kungangcono bayekele ukulilima lelo gwayi. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.